Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 olesibili mhlazi ku 15 Nhlolanja 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ihlangane lenkokheli yezisebenzi eyazakala isekela uhlangothi lukahulumende eZimbabwe Federation of Trade Unions izolo emzameni yokuxazulula udaba lweholo lezisebenzi.
Umezwa ukuthiwa khona sokuhlanganwa lo president ukuthi belinto yakunele ngiyasalungiseke.
I-commission ebona ngezokhetho iZEC ithi isigaba seMathebeleland South yiso esihambela muva nenani labantu asebebhalisele ukuvota phansi kohlelo lwe-mobile voter registration oluqale kulinyanga.
Amanani la alokhe ephansi lanxa ekhuthaza kuyathokozisa ukubona ukuthi abantu bayasukuma lanxa bengakasukume ngenani elenelisayo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lanxa lithwaliswe nzima ngamapholisa labanandeli bemandla lezano PF lizaqhubeka lidinga usekelo phambilini kokhetho lwamabayi elections.
Tete COVID naleyo kubuthana kwabantu abaningi bolingazathi kakuvumakali ngendlela ephezulu njalo kusasijayela ukukwenza.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo ubekhangelelwe ukuhlangana lenkokheli yezisebenzi eZimbabwe Federation of Trade Unions eyazakala isekela uhlangothi lukahulumende. Umsakazo weZBC uthi Mnangagwa ubekhangelelwe ukuxoxisana leziphathamandla zalinhlanganiso bedinga indlela yokuvumelana lezisebenzi eziphakathi kokukhalala umsebenzi lezinye indaba eziphathelane lezisebenzi. Siqoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi uMnangagwa ukhethe ukuhlangana lenkokheli yeZIFT ngoba ekhulumisana layo ngcono kulezinye ezifana lezimta PTUZ leZCTU.
Umezwa ukuthiwa khona sokuhlanganwa lo president ukuthi udivele into yakhona ingasalungiseki. Kodwa siyazi ukuthi kuma negotiation enkulumeni kulabantu abavama ukuba lethuba lokuthi bakwanise ukukhuluma lo muntu yama negotiators. Nxa sokwehlule ukuthi iZFWTU ikhulume lo president, kodwa nje kulabanye abasemuva abafanele babe bakhulume labo akwaliswa. Sele sembuso vele siyajoyisa ukuthi umuntu le mvumo ayisebenzi zingakhuluma lalo muntu abafuna ukukhuluma ngaye laye. Into enhle ngoba sebimele izisebenzi zonke. Angikholi ukuthi nxa ungathiwa into ziyalungisiswa kuyabuzwa ukuthiwa lokhu ngokweZFWTU, lokhu ngekweZCTU, lokhu ngokweZimta, lokhu ngokweZ, baye sebimelele izisebenzi zonke.
Ngokubona kwakho kuyini okubangele ukuthi uMnangagwa ehlangane lalabo kulokuthi ehlangane lenkokheli yenhlanganiso ezifana labo Zimta labo PTUZ?
Siyazi ukuthi akula budlelwano obuhle phakathi kwe PTUZ le izimta le hulumende. Kuqakathekile ukuthi nxa izinto sesihlupha lo ongathi uyezwana lo muntu othola isikhoma semali, nxa yona iFederation of Trade Unions nxa bezithi bona balithuba lokuthi bangene ofisini kaMnangagwa kupresident, kabanikwe izithuba lakhona. Siyabasicabangela ukuthi ithuba lakhona bazali sebenzisa ukuthi baxoxe ngodaba lwezisebenzi zonke. Kuyenzakala empilweni nxa abantu bengathandana basoze bakhulumisane. Nxa yena uMnangagwa engqondweni yakhe sithi yena iPTUZ izimtha bavame ukumelela izifiso zamaqembu aphikisayo. Umcabango yakhe uyabe ephambanisile kodwa imicabango yakhe empilweni kuyazuzakala ukuthi abantu baye bengakhulumisani lobe endlini sibili kulabantu abangakhulumisaniyo. Into esifanele siyithathe nje injengoba iyikhokhona.
Ubona ngani ulayo yini imali efunwa izisebenzi zakhe kakhulu amatitshala athi afuna yona i-540
US dollars. Engaba la yini imali engako?
Siyazi ukuthi thina ilizwe lethu ngaso lizwe labayanga. Sile impahla eziningi kakhulu ngaphansi komhlaba, kumhlaba wethu. Uhulumende silayo, esilayo lo uyabhidliza izimali, khangeli amasocha, amapolisa, iprison service, abantu baningi kakhulu, amanye ama public projects abayenzi abawenzayo, kangenisa izimali kulezi mali eziningi ezama diamonds, igold okuphunyiswa okungekho emthethweni. Imali ikhona, angiboni ukuthi ungaswela ukuthi uyehlule ukubhadala izisebenzi zakho wena. Ungabuza ukubona izimoto abahamba ngazo omnanga kwa convoy yakhona, izimoto ezingu-40 nxa besiya emhlanganweni ngaphandle kwelizwe bahamba bengu-100.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota.
I-commission ebona ngezokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, ithi isigaba seMatabeleland South yiso esihambela muva kunani labantu asebebhalisele ukuvota phansi kohlelo lwe-mobile voter registration oluqale mhla ziku-1 kuyona le inyanga. Kumbiko owethulwe izolo enkundleni yokuxhumana iTwitter, i-commission le ithe bayinkulungwane eyodwa kuphela 1133 asebebhalisele ukuvota kulesi sigaba seMatabeleland South. IZEC iveze njalo ukuthi iHarare yiyo ekhokhelayo ngabantu abazinkulungwane phose eziyisichiyagalombili 7841 asebebhalisele ukuvota ilizwe lonke jikelele kusukela mhla ziku-1 bedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 25,603. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Inkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe njalo elwela amalungelo oluntu umnumzana Efidlela Ncube.
Amanani la alokhe ephansi lanxa ekhuthaza kuyathokozisa ukubona ukuthi abantu bayasukuma lanxa bengakasukume ngenani elenelisayo elisuthisayo elenza abantu bathi bona yebo sekuqondile. Kusese ngumango nxa uqathanisa inani labantu beZimbabwe ukuthiwa yipopulation labantu ababhalisele ukuvota, abantu ababhalisele ukuvota baphansi kakhulu inani labo. Ngakho ke kusadinge ukuthi kulungiswe khona lokho, kusadinge ukuthi abantu baregister ngobunengi. Kodwa ke kuyakhuthaza ukuthi bakhona abasukumayo, kuyabonakala bayasukuma, kodwa basadingeka basukume kakhulu ngokuba akukalungi ngendlela ebefanele ibe yiyo. Inani liyadingeka liqanise kakhulu.
Abadala bathi esalamuva ibanjwa izinja Ncube. Ungabatshela ukuthi nxa sebethe balahlekelwa yilawo ma-constituencies kutshoni kubo, kubaphatha njani?
Inani labantu ababhalisele ukuvota yilo elisetshenziswa ukuthi isihlalo ephalamende babe laso abakuleyo ndawo kumbe bangabi laso. Bangaba balutshwana abantu ababhalisele ukuvota endaweni ethile bayalahlekelwa isihlalo siye kwenye iprovinsi. Kanti ke njalo babe sebelahlekelwe yizwi lokukhuluma, sebeseloza bamela endaweni leyo abakuyo. Bayamdinga umuntu ozabamela ephalamende abakhulumele kwezentuthuko, kwezezikolo, kwezezibhedlela, abancedise entuthukweni. Nxa kuza kunywa ilizwe okuthiwa i-delimitation, kuyakhangela ukuthi abantu abasendaweni ethile babhalisele mhlawumbe kancane nxa uqathanisa la kwenye indawo, bese kususwa leso sihlalo siye kwenye indawo lapho ababhalise khona kakhulu. Okungenzeka ukuthi endaweni lasike sithi kuseGwanda khathesi mathathu ama-constituency ungagcina usule yodwa kumbe ezimbili, ensiza ungagcina usule yodwa ungasela nsiza north le south, ungagcina usule yodwa imatopo ungasela amatopo south le north, ungagcina usule yodwa i-Bite Bridge ingase ku-west kumbe i-east, ungagcina ungaselayo ibulilima west ebulilima east usule ebulilima yodwa. Ingozi yona leyo abasukuma abantu babhalise ukuze bagcine izihlalo zephalamende zikhona.
Njengoba abantu belokhe bemadolonzima, kuyini okunye okungenziwa?
Ziningi izinto ezincedisa ukuthi abantu babhalisele ukuvota. Okokuqala lolwazi lokuthi kuqakatheke kangakanani ukuthi bavote, okumele zisabalaliswe izeki lenhlanganiso ezizimeleyo lohulumende lama-political party la akhankasayo lama-candidate. Okwesibili ukuthi abantu bale ncwadi zokuthi babhalise kumele babe nama-birth certificate abaphilungelo lokuthatha isithupha. Isithupha yiso obhalisa ngaso. Ngakho uhulumende kumele abone ukuthi akula muntu loyedwa ongela sithupha sokubhalisa. Okwesithathu okuqakathekileyo ukuthi abasezihlalweni babuse ngendlela epha abantu izizathu zokuthi bakhuthalele ukuvota. Okwesino kokugcina ukuthi ukhetho esilwenzayo lube ngolukhululekileyo. Abantu basuthiseke ukuthi nxa siyavota izwi lakhe lizahlonishwa, ivoti yakhe izabalwa, ihlonitshwe njalo, ukhetho luhambe njengalokho abaningi bevote ukuthi balufuna lube njalo.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe njalo elwela amalungelo kaZulu. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla leCitizens Coalition for Change lithi lanxa lithwaliswe nzima ngamapholisa labalandeli bebandla leZanu PF lizaqhubeka lidinga usekelo phambilini kokhetho lwama-by elections. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ubekhangelelwe ukuya kobulawayo ngempelasonto, kodwa ngenxa yomumo wezomvikela wakhe abathi kukhanya ungamanga kuhle ikakhulu kobulawayo kasayanga. Siqoqe loncintisa ukuba ngukansila kawadi 8 kobulawayo umnumzana Edwin Dlovu obelomcimbi ngempelasonto okhokhelwe ngomunye wabasekeli bakamongameli webandla umnumzana Welshman Ncube.
Sibe labantu abafika i-300 abazileyo, ikanti ke besilethe kakhulu ke ama-polling agents le-campaign team lezakhamizi. Kube kuhle kakhulu. Umsekeli kamongameli webandla le Professor Welshman Ncube ube guest of honor lapha afikeke laye wakhuluma khona. Sikhuthaza ke ekhuthaza loZulu ukuthi abuye azovota mhlaka 26 March ke avotele ke i-candidate yethu ke uEdwin Ndlovu ku-ward 8 khonapha kobulawayo. Hatshi kuhambe kuhle kakhulu.
Abantu babone kulabantu abalutshwana kade besembuthanweni lowo, inani kade likhona litshengisa ukuthi ibandla alilasekelo. Uthini wena ngalokho?
Umcimbi besilawo umcimbi we-ward lakho ewardini sananzelela silibandla leCitizens Coalition for Change. Silenhlelo ezimbili esizenza ke sikhathi sinye. Silohlelo ke lokubhalisa abantu ukuthi benelise ukuthi bavote. Kule team ebihamba ke ikhuthaza uZulu bethwala behanjiswa ke ezindaweni lapho kuregistwa khona ukuthi baregiste benelise ukuvota ke umnyaka ozayo ka-2023. Bezokusithi ke abanye ke singena ke ebantwini sikhankasela ke ama-by-elections. So kobulawayo ke silamawadi angu-8 aza kuya ku-by-elections, sibe ke lama-constituencies ayi-2 lawo aza kuya ku-election. So iwadi nye ngayinye ibisendaweni yayo labo belungiselela ke eyabo i-campaign. Ikanti ke abantu abaningi ke nje bandla sivumelana ukuthi kabangeni ke emgwaqweni badinge abantu kumele be-register bayivota, ngoba kukhanya ngani nxa kungabambekanga kuhle uBulawayo ngaluza ke amasithi edalela ephalamenti amabili evele nje ile 12 iBulawayo ibisisala le 10. Yikho ke siyaluqakathekisa kuhlelo lokuregister kwabantu. Yikho ke abantu abaningi kabe bandla ke babhoda ke bekhankasa ke bekhuthaza ke abantu ukuthi bambe be-register. Thina kwethu besikwenza ke siwadi, njalo sikwenza siwadi besibize ke i-campaign team yethu elabantu abangu-100 sasesibiza nje lezakhamizi ukuthi zibe khona lazo. Kuzakhamuzi kulabantu abafika i-200, i-Residents Association, Ethon Grove, emzilikazi, BF ke lengubo yenja. Yikho ke hayi abantu bebaningi ke ngendlela besihlele ngayo, ngoba besihlele phela ukuthi ke kube ngokwe-ward abanye basendaweni zabo. Abantu abaningi njalo bebebuthene ke kuwa 26 lapha dokumele kwenziwe khona i-confirmation ye-candidate ozamela i-council. Yikho ke kwasokudluliselwa phambili, kodwa ke abantu bebevele bekhona ngalo amalunga amaningi awe-party. Kanti ke amaningi amalunga ke abhoda asabalala uBulawayo wonke ke akhuthaza abantu ukuthi bahambe ba-register bayivota. Umongameli webandla bevele ngelahlelo lokuza kobulawayo, njalo angithembi ukuthi uzabuya kobulawayo ngoba ama-by-election la khona elizwe lonke akho kobulawayo kuphela. Njalo ngemithetho ye-COVID yena le ukubuthana kwabantu abaningi ngibona ingazathi kakuvumakali ngendlela ephezulu njengalokho sasijayela ukukwenza. Yikho uzananzela ukuthi kasoze ke sibe le-star rally ke kungakayenziwa ama-by-elections lawa nxa ama-restrictions ye-COVID yena la. besingena nje sithimi ekampenayo singena ezakhamizini sicela amavoti.
Umnumzana Edwin Lovu ngozancintisa ukuba ngikansila kaward 8 kobulawayo ekubandla le-Citizens Coalition for Change. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni jikelele izolo, kodwa kulabantu abafika phose amakhulu amabili 222 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Inani labahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvimba i-COVID-19 selehle layafika kunkulungwane phose ezimbili 1884, kuthi asebehlabe ijekiseni yesibili bedlula inkulungwane ezimbili 2182. Abahlatshwe ijekiseni yesithathu bedlula kancane amakhulu ayisithupha 607. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi uhulumende useqinise isandla kwinhlanganiso ezizimeleyo ezicothoza amaChina. Umqondisi wokwethulwa kwembiko kubandla le-ZANU-PF umnumzana Chris Mthwangwa utshele intatheli zindaba izolo eHarare ukuthi kule nhlanganiso ezizimeleyo esezisetshenziswa ukugenqula uhulumende ngamazwe angentshonalanga ecothoza abavela kwele-China. Owake waba ngumphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthumele abantu ukuthi bayembulala eKenya lapho acatshe kona. Eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter, uMoyo uthe wethula la mazwi wenzela ukuthi nxa abafuna ukumbulala bengaphumelela, umhlaba jikelele ube kwazi ukuthi nguMnangagwa. Manje sengilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Yini njani basakazi bika Studio 7? Hayi, thina siphidile impela ngapha. Hayi, siyibona nje uhlupho lolu silethelwa iZANU-PF. Hayi, asazi ukuthi nalowo muntu siyilofaka ku-X kuZANU-PF ukuthi umuntu opheleleyo khanda sibili. Hayi, hasha thina siyaswela. Kanti sisebefaka umthetho lokuthi akubhaka imota sokuyi-$16 ngelanga eBulawayo. Ah, hayi, imithetho yakhona shuwa. Asazi kusiyafika u-2050 ukuthi kuyake kunjani umuntu asekuthiwa ukungena eBulawayo imali engaka. Bantu bakhitha sisukumene sikhiphe sivotele enye iparty, sikhiphe iZANU-PF. I-MRP njengoba ingangeni kuma-presidential election, asiyivoteni kuma-councillors. Sifakeni upresidenti sithi noma uChamisa noma ngulo uSibangelizwe. Sifake as long sokuphume iZANU-PF ku-power. Ama-councillors ama-MP sivotele yona i-MRP. Ngoba leyibona iZANU-PF imithetho yakhona isifakwa manje ukuthi ayisi imithetho eqondiwe bantu, imithetho ezodiliza abantu. Kuthiwa abantu baleli lizwe ilizwe loku alilwangani lalizwe, lithathwa ngahle ngendlela lalizwe.
Hey, sanibonani bantu baka Studio 7 ojonga olaba nabantu kamili nabojonga bonke namablessing nje nonke ithimba baka Studio 7 kungakhathalekile ukuthi ngobeshona mvangabe esindebeleni yenyani bingenela nonke. Nikhuluma noJosephat Plumpt. Yazi ngifisa nje ukuveza nje kancane ngingivezela abantu bakithi laba bathi abantu besishone nabala bandlulu. Yazi ma ufuna ukubona akulalele uRadio Zimbabwe. Yikho zofunda khona ubono uzwisise ukuthi kulo bandlululo. IsiNdebele kasikhulunywa kuRadio Zimbabwe. Ingoma zesiNdebele nje kuphonguva kwambijana nje ukuthi injini yawo. Avela kakukhulunywa. Sobona abantu ababe lokho bethi thina simasikhala bona bethi siyabandlula. Angazi ukuthi ngabantu abanjani. Umqondisi impela kayibambe engayekeli. Qhubeke nje nge-MRP sibelwa nje ukuthi engathi nathi amaNdebele ngapha singakhulile. Kumanje ungabheka bayacindezela nje. Lezi nezinto ukuthi azenzakala eSouth Africa ukuthi amaphepha asalokhuzwa yibo abantu bezanu bona babahamba bekutshela oRamaphosa ukuthi libavalile abantu laba sibize bexotshe ngoba bayakwadi abantu besindebeleni ngobuningi asilami maphepha ngabantu bezanu ngabantu bezanu ngempela izanu mpela yisisithi esikhulu kona lo mhlaba lako okunye okuningi siyakubona kodwa-ke izanu mpela thina sibuhlungu kakhulu ngakho-ke lani bantu bakithi elingakuboni alikeli kubone mpela ukuthi sithwele nzima kanjani ngabona aba bantu ngiyabonga
linjani linjani basakazi be-Studio 7 hhayi siyabonga ngendaba elisinika zona nsuku zonke ngemihla ngemihla siyabonga kakhulu lami nokhulumayo umoyo lapha entokazintuna eyi ngiyawezwa amaphathi akithi lawa lokhu ezama ukukhankasa ikhankasela ama-bi-elections abuyayo lokhetho olukhulu olubuya next year but ngiwarid kakhulu ongamaphathi okuningi-ningi lokhu okubuya kuzodisturba okunjewe kwabomonzora omakhuphe hhayi badoda lokhuyana yikugeyina isizanu isupport because nxa i-opposition siyaqamuka iqamuke iqamuke kangaka kambe sizatholani akona nto esiyayithola ngoba izanu yona iyabe lokhu ilosekelo olukhulu emakhaya igcine sithatha labanye abasetown kade bebhekene umonzora ngoba umonzora vele kakulanto ayenzayo amakhupha kulanto ayenzayo badlala ngabantu nje kodwa-ke hhayi asithembeleni ukuthi nxa singavota sonke ngomnyaka ozayo kungaba lo tshintsho kelizweni ngiyabonga
basakazi labalaleli be-Studio 7 uvuka njani ufiliqinisa lo okhulumayo ikhuluma esejohannesburg ekhaya kuselupane ejabhiwa ekana balaleli be-Studio 7 kodwa ngabe niyathanda yini ukubona ukuthi thina ezinje singamazimbabweni abantu awamanye amazwe siyabanukela nje nawe sewuze ungezimbabweni nawe uze ube namahloni okuthi wena uthi uphuma ezimbabwe ungangcono ukuthi uphuma emozambique uphuma ezambia uphuma e-angola uphumaphi kunokuthi wethu uphuma ezimbabwe ngoba izimbabwe ungathi nje angazi noma leliya lizwe lakithi laqalekiswa angazi noma kwahamba kanjani angazi noma libuswa ngabantu abarongo abantu abanganaye unembeza yikho nje nakithi sunga abantu sebengasenaye unembeza nakithi sesiyinyamazana phela thina njengamazimbabweni sesiphenduke saba iy'nyamazana zeganga sesiphenduke saba iy'nyoka umabona abulawe ngendaba zegavamenti yethu ngendaba zikahulumeni wethu onguyena odonsela kwesakhe edonsela ingubo kwelakhe isayidi akhohlwe ngabantu bakhe noma sithi sikhala sizwa kanjani akekho nje osizwayo noma singaze kuye kukhala okusadiki isadiki ayizwa kuye ku-AU ayizwa kuye kune-United Nations ayizwa ngalolo hlupho esiluhluphekayo eZimbabwe ngaleyo nkinga esiqondane nayo esibhekane nayo siseZimbabwe singabantu baseZimbabwe ngempela umnankagwa nomgabe bayiqedile iZimbabwe straight awujiwe ngalaba bayiqedile iZimbabwe ababoni thina ngapha phansi ukuthi sihlupheka kanjani kungangcono uma ngabe ubona ukuthi asukwedlulile phela ngcono ukuvuke kungene abanye manje lapho eZimbabwe bazitshela ukuthi bona yibo abalwa impi yibo abazaphatha umbuso impi kuyukuthi nathi thina sasingalwanga mpi singaphathwanga isibhamu sangena isiganga kodwa nathi laba abantu ababesezigangeni babephekelwa yithi babebulawela iy'nkukhu zethu sasibulala iy'nkomo zethu baphekelwa yithi bona sebezitshela ukuthi bona yibo bodwa abalwayo kumele babuze hhayi izimbabwe madoda iseyimoshakele ngempela ma ngabe izalo mpela ma ingabe iqhubeka inje uyayibheka nje imigwaqo injani ingamagodigodi manje asifuneki yisho ezibhedlela kuphi kuphi lana emazweni la esikhona siyanyanywa siyathintwa abanye kwamanye amazwe ababatreati the way abathitha ngakhona abantu bezimbabwe
sanibonani sanibonani wasisakazi wa-Studio 7 ubingelela yongwenya hhayi ngikhala ngolawo lomkhosi ngemfundo esekhaya manje imfundo leyo from 2020 up 2022 manje hhayi imfundo yawa imfundo ayisekho and igengi le eqeda form 4 manje 2021-2022 kusiya phambili ngendlela isimo esikhona othisha bastrike othisha baholi uzofundisa kanjani ingane omunye umuntu eyakho ingane ingafundi angazi uhulumende wayengakuboni ingane lokhu ukuthi imfundo iyawa or mhlawumbe bajabula ngoba bona phela iy'ngane zabo zifunda ngaphandle kwamazwe and bafunda imali ezikoneni eziphezulu imali ephezulu thina abantu esingenalutho siyasokola but bengakwazi belungisa imfundo ingane zifunde nje kahle njengabefore izimbabwe besaziwa ngokuthi ngemfundo ihamba phambili but soloko kungene lo baba lo mnangagwa lona hayi azomosha yonke into angazo baba ugawule bona babemsekela bemncomba amncoma ngani ngoba imfundo yawo or mhlawumbe umuntu ngoba phela ujabulela ukuthi like iphoketi limnandi lifuthumele
Salbonani basakazi kwi-Studio 7. Ngikhuluma lomlilo. Njengamanje ngikhuluma nani ngise-South Africa eJohannesburg. Ngilapha ngokusebenza kodwa ekhaya ngibuya eNkayi. Nje bengifunda lapha emiwethu emathekweni South eNkayi bathi ngu-Stars manje. Sabathi ikhulumani FM. Ufika akhulume khona ethi useyakhe izikolo ezintathu. Igonye, Dabe, Sagonda. Wonke ukuthi wakhe ama-secondary schools. Uthi wayakhe ngemali engange 2 million zimdollars. Kambe 2 million zimdollars imali ukuthi ungazi uye kuhambe emsakazweni ufike ukhuluma amanga angaka umuntu omdala. Thina sithi sithusa abantu ukuthi bayasimene eParliament kanti sithusa ama-actors abantu nje abafika ngale ba-acte ba-add ama-numbers. Kungekho into abayilandile ngale. Bajike lapho bazotshela thina abantu esabachuzayo. Sithi mhlawumbe sithuse umuntu ozosimela kahle eParliament. Ahamsi izikhalazo zethu eParliament. Alanda umuntu omdala kuyadlala ajike lapha azotshela thina amanga umuntu esamchuzayo. Ngizweni lokudana okukhulu ngento ekhulunywe ngu-Stars man. I'm sure izakhamuzi eziningi ezenkayi eziyifundile le nto ozayizwa emsakazweni eZimbabwe kukhulumani FM. Wakhuluma eminyakeni wathi we are not grateful ukuthi umgwaqo wenkayi usuyakhiwe, uvele usukhandiwe. And khona futhi ukhandwa angiyibone into akhuluma ngathi ukhandiwe. Efuna nje ukuthi yena ajabulise abantu bakhaba ama-paymasters abo, iZanu PF, ukuthi abantu bayivotele.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ingcwethi kwezempilakahle zithi ubhubhane lwe-COVID-19 luya lusiba nganeno. Umcebisi kamongameli Joe Biden kwezegciwane le-coronavirus uDokotela Anthony Fauci uthi sesifika isikhathi sokuthi abantu bavunyelwe ukuzihambela bengagqokanga ama-mask. Inani lababanjwa igciwane leli selizinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 ngelanga. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seWashington State edolobheni leSeattle, unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Hayi gciwane lezi nsuku selingamthwala inganeno lanxa silandela nje ukuthi lamhla emanamba lawa abaphansi zonke ukuthi kugula abangaki kufa abangaki hayi inani labafayo selisiba lilutshwana kodwa balokhu bememezela ukuthi hayi abanye bayagula basile laba ababevele bekade behlatshiwe abantu abagula bengasili yibona laba abala ukuhlatshwa bayatsho nje ukuthi lesi bhedlela siloku sigcwele so kuyakhanya ukuthi umkhuhlane sesekhona ngenxa ukuthi njengomuntu nje ombosebenza labantu kumbohlala labantu yezwe ukuthi uzibanibani ubikiwe ukuthi ule-COVID, uzibanibani ubikiwe ukuthi ule-COVID. Kodwa hayi, abantu sebegula i-COVID basile. Kodwa nje sizwa kuthiwa abangasile yibona labangahlatshwayo ngoba o-anti-vax abangafuni ukuhlatshwa yibo abahambayo. Gciwane, hayi, selinganeno sibili. Kuyakhanya nje ukuthi hayi, sokunganeno la xa usuhamba ezibhedlela lezi zuku. Nxa uzigulela omunye umkhuhlane ongasiyo COVID sebekwamukela. Esikhathini esidlileyo bebengasamukela abantu abangela COVID.
Ubona abantu balokhu besalandela na imigoqo yabezempila kahle.
Lapha eWashington State umbeni ngithi iSeattle area. Basagqoka abantu ama-mask. Lokuzama kwesinsikhathi ukwenza social distancing. Ngoba ungakhangela even indawo zokudlela sokwavulwa. Kodwa uzananzelela ukuthi ematafuleni kalihlalelane eduzane eduzane. Leqisa amatafula kube labanye laphana lalapha. Ujongisi social distancing sesekhona. And enye into ekhanyayo ilokhu zen like public transport baloku besa social distance. Ngeza ukuthola abantu ngaphandle nxa bevela from the same household. Begade bahlala sihlala ndawonye ibhasi ngangizibone mina lo bangayigadanga sedlula abanye abantu ema-bus stop nganqotha enxa u-driver inandi lakhe le-social distancing phakathi kwebhasi labeselanele kunzima lapha uthi ungafaki imask ngoba abantu bayakhangela ngendlela ezimbi bakhangela ngelihlo elibi lokuthi thina silo governor vele ohlala nje qonqosela kuphela isikhumbuzo ukuthi you still have to mask and social distance okunye futhi okwenza ukuthi abantu bamaske le-social distancing kuye kwathi ngesikhathi isikolo zivula lapha kuvulwa abantwana abagulile so nxa ungagulelwa ngabantwana sokuyagula lo mama lo baba ngkhaya lanxa kade bengabehlatshiweyo but baye bagulagula abantu nje so khonkwana ukugula kwabantu kuyalikhumbuza ukuthi hayi i-COVID kayikahambi kayikapheli ngoba elasezitolo nxa ungena loba nje bengasakhangeli njengakuqala uyahlangana lomunye nje u-antivax ongena engela mask but emnyango wezitolo bayatshela ukuthi abantu bangene lama mask kodwa bakhona oziqoqoda
unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seWashington State eSeattle singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela umongameli Emerson Mnangagwa ubikwa ehlangane lenkokheli yezisebenzi eyazakala isekela uhlangothi lukahulumende eZimbabwe Federation of Trade Unions kumizamo yokuxazulula udaba lweholo silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.